Baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 21 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia ukuya emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uZulu.
Abantu bengamakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka. Izinto lezi yabe zidinga ukuthi aluba kuqondane lokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile, kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho.
Kodwa abanye bathi inhambo zikaMnangagwa seziziningi kakhulu njalo aziphathisi lizwe.
Khonapho uyabe ehamba nge-private gate, ehamba ne-security yakhe, imali eziningi ngapha ilizwe, kanti lamagesi, ilizwe kanti lamanzi, kanti lamsebenzi, akulakudla, ilizwe nje limi mazonzi.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo phezu kodaba lokuqatshwa kwabavela phandle kwakoBulawayo.
Besinqose kakhulu labo abalama-5 o-level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ye-fibrality.
Amapholisa ancitsha imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwebandla le-ZANU-PF ngendaba yama-sanctions. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia edolobheni leSochi emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uZulu. UMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana leziphathamandla zamankampani e-Alrosa emba amatshe aligugu, amadayimani eManicaland kunye lenye njalo inkampani emba ilitshe le-platinum eZimbabwe. Ukhangelelwe njalo lokukhulumisana labanye osomabhizimusi kunye leziphathamandla zikahulumende wakwele Russia. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo engumeli wesigaba sebulilima edalele ephalamende uMnumzana Dingumuziphuthi utshele iStudio 7 ukuthi uMnangagwa kumele ahambe eyokhulumisana lenye inkokheli yamazwe ukuze athole okungaphathisa ilizwe.
Kodwa phela njengakhohlwa laba ukuthi ukwakha kudinga ukusebenzisa inhlangathi, isamente, izinsimbi, amazenge, konke lokhu kuba kuningi ekusetshenzisweni kwakho. Kodwa nxa isiyindlu isimile isiphelele, abantu baya bengaboni imazenge, le nsimbi zakhona ziyo ziphakathi komduli bengaziboni, zingezokuqinisa. Isamente kuya kungasakhani ukuthi isamente yayidura ingamabhegi, sazokuphonga ukuba ngumduli nje othembakeleyo omileyo. Abantu bakithi kabafundi ukuba lesineke sokunanzelela ukuthi i-manifesto yebandla elibusayo yathi ilethwa kwaba nebala elithi re-engagement. Ibala lelo litsho ukuqinisa ubuhlobo. I-re-engagement le yayisitsho ukuthi yeyinye yezindlela ezazinanzelele ukuthi zingakhulisa indlela esingathuthukisa ngayo umnotho wethu. Pho-ke umuntu angazihlalela-ke yekela ukuthi ngabangani lokuqinisa ubuhlobo lobo ukuthuthukisa ozomnotho khona lokho esikukhulumayo kuyabe kuzabuya njani. Ubona ngazathi kusabaluleke kakhulu sibili kakhulukazi ukuthi umongameli welizwe ayiphekelele amanye amazwe eqinise ubungane lokuthembana phakathi kweZimbabwe lalawo mazwe. Ngoba nanku kulamazwe okuthi kuzanywa ukuthi kube lokwakhelana kuhle lokudlelana kuhle, wona kawalali ngokuzama ukuletha zonke izinto ezingenza ukuthi ubone ukuthi lapha akuyiwa ndawo. Ubuhlobo abuqiniswa lutho, ukuthandana kumbe lokuqondisa ubuhlobo kakutshintshi lutho. So ngithi abantu kabananzelele ukuthi ukuhamba kwamongameli kusaqakathekile okwakathi. Kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sokulokwethekelelwa kweZimbabwe langamanye amazwe, lesi sikhathi siyabuya. Umongameli kakabi le-3 years ekhona embusweni and ukuhamba kakhulu okukhulunywayo angikwazi ukuthi sokuqhathaniswa njani lokhu kamongameli wasukayo.
Nxa sikhangela ukuthi kuthiwa usebenzisa indizamtshina eyokuboleka ngemali eningi kakhulu ngelanga, yikho abanye besithi kungani kanti engathumi abanye abafana labasekeli kumbe abaphathi ntambo.
baba kanti phela abantu bazakhuluma ngekhuluma njengami engcenye ngizikhulumela ngiphansi kwesihlahla ngingazi lutho ngendlela zokubuswa kwelizwe kodwa siyakwazi ukuthi ziningi izinto ezingadingi ukuthumela angisoze ngithi mina ngingu honorable futhi ummeli webulili mawest ufuna ukukhuluma lo honorable Mangaliso Ndlovu owebulili ma east bese ngiyela abafana bami ukuthi hambani liyokhuluma lo Ndlovu lithi kanti anto omunye wami akedinga ukuthi lami ngimkhangele mathupha sixoxisane ukuze laye abone ukuthi ukudlelana kwethu kuqinile njalo kuqotho pho-ke abantu benganakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi aluba kuqondane lokuthi omongameli babe yiwo abaqinisa izinqumo ezithile kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho njalo kasinanzeleleni ukuthi asiyontando kwababa uMnangagwa ukuthi ibe ingekho indiza yelizwe engayenelisa ukuthi ebehamba ngayo sasikhangeleni ukuthi lapho ezivela khona konakaleni iezimbabwe mina njenhlanhla yokuthi ngihlala kuportfolio committee e-transport and infrastructural development iezimbabwe sikhuluma kanje ubunzima ebhekane labo bukhulu kakhulu budinga ukuthi lezi zinqumo ezisakhangelwe ukuthi aluba ziyaqiniswa ukwenzela ukuthi iezimbabwe ibe ngezaba yinkampani ezimeleyo njalo nendiza zazo ezimbabwe nazo ziphaphe kuqiniswe okwakathethi azingafiki khonapho
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi umeli webulilima West edalele ePhalamende njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF bexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye abanye basola ihambo zikaMnangagwa besithi udlalisa imali ngoba esebenzisa indizamchina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye kodwa kungalethi zithelo Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu sambuza ukuthi ulibona njani lolu daba.
Lokhu kulusizi ngani ngoba indoda le isiyivisitor elizweni lakhe usevakatshele ilizwe lakhe usevele sesala ngaphandle kweZimbabwe singakhangela ama-trip akhe asewenzile lokhu wathaya ikhuwethi umgabe esikhundleni. Asemaningi ukwedlula umgabe wangena ngo-1980 waze waphuma ngo-2017 ngoNovemba. So lusizi izimali zabantu ezichithekayo zihamba khonapho uyabe ehamba nge-private jet ehamba ne-security yakhe imali eziningi ngapha ilizwe kalila magesi ilizwe alila manzi alila msebenzi akula kudla ilizwe nje limimanzonzo akula lutho olukuhambayo i-country state is actually crumbling so lokhu kulusizi kakhulu ukuthi kahloniphi kakwazi lokuthi ilizwe libuswa ngayiphi indlela aqalisele ngaphi ngumuntu nje ongani ovalwe amehlo
njengoba sisizwa kuthiwa kulabo somabhizimusi abakhangelelwe ukuthi bazahlangana laye asikho na okumele akwenze ukuze ilizwe livuselele umnotho walo
akulanto loyo siyingoma eyayihlatshelwa ngumgabe naye wabuya futhi esapotwa ngama British bezama ukuthi khona hayi Zimbabwe is open for business kwaba yinarrative yona leyo nalamhlanje lokhu ehlabela akulalutho oluzaphuma elizweni leli leZimbabwe kabakwazi laba bantu ukuthi vele i-injini ihlanganiswa njani imota ihlanganiswa njani ungaze ubanike amaphathi nalaphana nalokhuyana akulalutho abakwazi uyathatha i-CD amaviri emuva afake phambili athatha emuva afake phambili athatha i-injini ayifake ngemuva yona kumele ibe phambili so ngumuntu nje okululela akulalutho oluzaphuma ikudlala nje ngesikhathi into osokumele yenzakale abantu abangaba nethemba la ngani nguba umuntu lo wangena ngekhulu and ukuphuma kwakhe akasokaphume nge-election kuzamele aphume futhi ngekhulu sokuloyiswa-ke ukuthi ngayena lo umuntu wathaya umgabe iphu uthiwenga uyasila abuye azosikhiphela udubo lolwalufakayo then kube le-inclusive government ibe yi-inclusive government yangena ngo-2008 abantu kube lilizwe sibuilde i-nation ngoba kathesi is the country not a nation i-country is divided on tribe alliance is divided on regional alliance is divided on classes singeke saba lelizwe elingathuthuka these are the things uMnangagwa okumele ukuthi ngabe uqala azilungise engakaphumeli ngaphandle aqala alungise induku ezikhona elizweni ayikhona ukuthi edinga amakhiwa edinga i-business kathesi usupplimenta i-transport ngani ngoba uwengezelela amalanga akhe embusweni but akuncedi bantu ngoba imali leyana ngayimali okumele ithathwe ivule ama-industries abantu bahambe bayisebenza bazibhadalele i-transport yabo
Alo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ivandla lemthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo lamhlanje likhalaza ngokuqatshwa kwabongi labongikazi abavela kwezinye izigaba zelizwe ezingayisiko zemthwakazi. Kodwa umholi wesibhedlela ulandule uDokotela Solwayo Ngwenya ulandule imbiko yokuthi bazaqatsha abongi mhlaka 21 lamhlanje esithi ukuqatshwa sokwenziwa ebulenjini be-internet eHarare. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
UBulawayo Hlangene wavumelana ukuthi kushasha kufanele ukuthi kuyetshengiselwa empilo. Akusilo kwebandla elilodwa kumbe kwe-organization eyodwa kodwa ngokomuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesenzo esenziwa nguhulumende esobandlululo olwenzakalayo kuma-department kahulumende ikakhulu khathesi sikhangele igaba lwesibhedlela sempilo. Abantu bacabanga ukuthi kungcono bayotshengisela khona le mpilo.
Sizwa kuthiwa lilabo ubufakazi obukhomba ukubana akuhambi kahle ekuqatshweni lapha esibhedlela lesi.
Ye, ungananzelela iviki leli elidluleyo thina njengebandla lemthwakazi Republic Party sike sahamba sayofika empilo, sahamba sayafika emhlahlandlela, sayafika e-UPH, sakhuluma le-management, sakhuluma labanesi, lamadokotela, sakhuluma njalo labagulayo. So tholile ubufakazi obuningi njalo savakatshela lalabo abayibo abafundayo ngapha be-nursing izaphulayo ngokufanayo ibe lohlelo olufanayo ye-civic society layo ibe yafika layo impilo khona ngale. So inhlanganiso eziningi bezivakatshile siyafika ukuthi zibone ukwenzakalani njalo izolo kube lo mhlangano ekadibizwe yi-GOPRA kodwa kwabebiza inhlangano ezitshiyatshiyeneyo kwahle kuvunyelwana-ke ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa khona ngale empilo ngubulawayo wonke jikelele esitho etshengisa ukungavumelani lohulumende edabeni lokuthi bekuqhatshwa abantu abavela kwezinye indawo. Abantwana bakhona pha koBulawayo belawo ama-olevu be-qualified kodwa bengatholi izindawo zokufundela ubumongikazi.
Libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na?
Asikwazi kulokho kodwa-ke ekumane vele usazi ukuthi abantu sebafakwa isiye kakhulu when it comes to izinto ezihambisana lokudemonstrate nani. Abantu basuke babeleyo lo mvalo. So asikhangelelanga ukubona abantu abaningi kakhulu kodwa kungaba isimanga nxa bengabuya ngoba kuqakathekile ukuthi abantu batshengisele njalo batshengise uhulumente ukuthi kabathokozi ngalokho okwenzakalayo. Besinxoseka labo abalama 5 o level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ye-tribalism.
Manje lizabaphathisa njani bona la?
Yizama esiyenzayo sibamba izinhlanganiso ezijajeneyo nje silwisa ukuthi uhulumende ungangcono amithe ukufundiswa kwabomongikazi until azalungise udaba lokuthi ngobani kufanele ukuthi bayofundela kulezi zibhedlela njalo ngobani abamfanele ukuthi baqhatshwe kulandele isisekelo sombuso ikakhulu sikhangelane le-devolution of power. So yiyo esizama ukuthi uhulumende kufanele ukuthi ayi-implemente i-devolution of power abantu bathole amandla ezabelweni zabo bathole imisebenzi ezindaweni zabo bangathathelwa imisebenzi ngabanye abantu abayebe besiza bevela kwezinye indawo. Thina sile cost itshushini etshoyo ukuthi i-devolution of power kufanele ukuthi kube yiyo i-system of governance kulona leli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwezanu-PF ngendaba yama-sanctions. Ibandla le-MDC belifuna ukutshengisela phezu kokonakala komnotho welizwe ngolwesine. Kuthi ngolwesihlanu ibandla le-ZANU-PF likhangelelwe ukutshengisela lisola ukufakelwa izijeziso okwenziwa ngamazwe angentshonalanga ibandla lezanu PF elithi yikho okubulala umnotho welizwe. Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZanu PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Uhulumende uqhubeka esolwa ngokwephula ilungelo likaZulu kulandela utshaywa ngamapholisa okwenziwe intatheli zindaba yephephandaba leNewsday uRubimbo Mutshenje eHarare ngomgqibelo ngesikhathi kulabantu akade betshengisela bekhonona ngokubhubha kukaHilton Damangani owabotshwa ngeviki edluleyo labanye abalitshumi kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa kwesinye isakhiwo eHarare. UDamangani obephila ngokuthengisa ezitaladeni ufele entilongweni ngamanxeba okutshaywa ngamapholisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eYoung Journalist Association umnumzana Leopold Munende ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Ubesiya emsebenzini usebenza eNewsday obethwela ikhamera emsebenzini bekulamapholisa akade tshayana namavenda nabathengisayo laba emgwaqweni. Abathengisayo emgwaqweni bebetshinga besithi lina labulala umnyeweti libulele umnyeweti kulevenda elifele ejele izulu ekuseni bebesithi lina libulele abanye omnyeweti ena namapholisa besebaxhasa kwenzani kungani bayatshayana. Kurimbo edlula amanye amaphoyisa asifazana asemkhombela athi lwana le khamera usithatha amapitsha la dilani la wahamba amaphoyisa amabili ayasilisa abafike bamtshaya ngembona basebemshiya bambophanga bamtshaya yena wasesala esefonela umngane wakhe eNewsday wafonela lathi thine beyitshele ukuthi yinokwenzakeleyo bathe sesikwazi ukuthi ukuthi yinokwenzakalayo wasesiya lathi esibhedlele edolobheni leHarare.
Singathi-ke ulimela kanganani untombazana la?
Ubethi iqolo lakhe lingani liwomile kodwa ubesithi kuthiwa hayi ngingcono but ubethi iqolo lakhe lingani liwomile.
Kuyalethusa yini khonokho okwenzakaleko kuntombazana la?
Kuyasethusa ngasibona intatheli izindaba eninyane njengoRubimbo Mutshenje njalo engikazana bemtshayela ukuthi uphonge ukudlula nje ephethe ikhamera.
Alo-ke ngumnumzana Leopold Munende okunhlanganiso yeYoung Journalist Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa kunjalo nje inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz inxusa uZulu ukuthi aye ngobuningi emthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje lapho okuzathethwa khona icala lamajaha alitshumi abotshwe loDamangani ofele esitokisini ngomgqibelo eHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni walile ukulandela isinqumo sebandla lakhe ele-MDC esokuthi umsekeli wakhe uKhansila Tinashe Gambarami owamiswa umsebenzi ngenyanga ezimbili ezidluleyo abuyiselwe emsebenzini. Iphephandaba leSunday Mail lithi umongameli Emerson Mnangagwa usephendule umanyano wabezinkolo owathi kumele kumiswe ukhetho okweminyaka yesikhombisa kubunjwe uhulumende womanyano. ezivulekileyo balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu lisipha ke imbono yenu eliyithumeze ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318.
Lijani Studio 7 labalaleli imugabadela njalo lapha. Mina kusenhlizweni yami ukuthi ngikhulume ngogawule, ugawule lo ohlala ekhuluma ngezanu PF, yeyizanu PF igudu yenza yeyabantu bakhuluma amanga kulabantu abacatshaya kulabantu ababulawayo yeyawathwathi. Kanti okwenza yena akolode ikansela yikuyini? Igama lakhe lizebe kulist yokuthi usebantwini abangakabhadali imali yekansela, yini yena leyo enza kube njalo, yena esebenzela yona leyo zanu, wehlulwa yini? Uyenziwa inkani yakhe abanayo abayisebenzisayo izizanu oro kanamali nayo ukuthi ebhadale iproperty lezo njengabanye abakolodayo, ngoba umumo mubi kuwo wonke umuntu. Kaba yenze izinto right bona besikhombisa ukuthi bona bakhona, bengathi abantu mabekhala bethu abantu kumele betshaywe, abantu banamanga. Hayi, kuliqiniso, kuyakhala into kuliqiniso ukuthi kuyahlutshekwa ngoba naye nangu uyakoloda i-council. So kabhadale imali ye-council sibone ngayo ukuthi yena kwenzakalani. Lati sokuqhubekela phambili sibone ukuthi for sure at least bayazama. Engabe lokho ekhuluma ngokuthi abantu yabahlutshwa, abantu akulanto ezakalayo eZimbabwe, wathi ama-sanction, wathi yena kabhadale la imali leyo, sibone ukuthi uyakhona yini. Wayeseze sengena kulisti leyo yokuthi ebhadale, kuthiwa uyakoloda imali yekhansili. Ngenxa yokuthi imali ayikho, izinto azimanga kuhle ezweni. Abavume ukuthi izinto azimanga kahle ezweni, but engathi yonke into i-right lapha eZimbabwe, engakhuluma into engayisiyo umdala.
Okwamsebenzi ekuyenzayo ukusithumeza indaba zelizwe leZimbabwe, ake lisincede lapha ngodaba lolu lwamathibelenti olwenkosi. Siyavalelwa thina ukufaka inkosi yethu abakwaziyo ukuthi yayivele ikhona, asifakele umampo esingazange sibhele i-history yakhe. Asikhuluma ngokwakithi okolobheni lukamsizikazi, bayalwa basithela ngamathiyegasi, last year sike sathelwa ngamathiyegasi. Ake lisibuzele laboqueen khona ngapho nini ngaphethe ukuthi ababuye bezoxazulula udaba lwabo, yibo basifaka ngaphansi kwabantu bempumalanga laba basincindezela. Sikhathele, sicela bekulungise, kuyagcina kuchitheka igasi ngoba sesidiniwe ngokuhlala emazweni abantu bebulala ilizwe ngakomo. Inkosi yethu, mhlawumbe singaphila ngcono.
Sanibonani kuStudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Ngiyabonga ngalo lonke ithuba elisipha lona. Mina umbono into engifuna ukukhuluma ngayo isimo nje sezwe lakithi. Ngisukile lapha eSouth Africa ngetest ngafika ekhaya, ngihambe nje ngomngcwabo. Isimo engisibone ekhaya, hayi, izwe lakithi yonke into isemuva ngazwa wonke umuntu ezweni ekhala. Awutshengisa ukuthi hayi, uhulumende okhona uhlulekile. Angazi ukuthi yindaba engazehlisi nje ebantwini, bayenze nje i-transitional government njengalokho kwenzeka. Ngoba le nto abayenzeli bona, bayenzela abantu beZimbabwe. If bevele befisa ukubona izwe lakithi liphakama, befuna ukubona izimpilo zabantu ziphakama, kushelakale okuthiwa isink of $15 ngapha, imali yabantu ayikhuphuki, kodwa izinto ziyakhuphuka. Lelo lihlazo lelo. Sengiyakuvuma ukuthi umlangakwa yisiphofu esihola abantu njengasi lapha yakhona, kuthatha abantu basaje emahlahleni nje.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukuthumela amazwi enu, lewathumela ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Inkokheli yebandla lama-Republicans eleMelika isitshengisa ukuba ilakho ukuhlamukela uMongameli Donald Trump phezu kodaba lokuzama ukubhica ngodaka omunye wabafuna ukumncintisa kukhetho lukamongameli olomnyaka ozayo, uMnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wancitsha usizo ele-Ukraine esithi kumele liqale lidinge okungangcolisa uBiden andubana lithole uncedo lwezomvikela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Mandla Mkhwanazi, isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika.
Ya yakukanya abaningi abacabanga ngendaba zikandoda lo sesiba ngumthwalo sibili kupastor. Ya angeke mangale nqabe ngaba baningi abangamhlamuke.
Kodwa kulokhu osekuphumile ubona ngani izizathu eziqinileyo na ukuthi zingabangela ukuthi umongameli Trump asuswe?
Ya izizathu eziqinileyo ya. Kumbe ngingathi ukhanya sebele ngokutsho kwalabo abaphethe engathi evidence, ukhanya sebele hayi kule case sebele khona.
Ngendlela oqhutshwa ngakho konke lokhu kudaba lokuthi engasuswa, ungathi sifundo bani singatholwa ngamazwe afana leZimbabwe?
Ya ngathi kweZimbabwe kuthiyene nendaba yokuthi ya eZimbabwe vele kasikafiki kuleyi idemocracy enjengaleyo, ngoba eZimbabwe iyakhule kathes ngoba yonke into isi-onwa yi-military. So yasasibuyele emuva eZimbabwe seyisingasifana labo-North Korea labo-China, umbuso kantando kayiphikiswa vele.
Kodwa siyabona ukubana khona lokho kuthiwa impeachment kwasetshenziswa kulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Akutshengisi na ukubana asisalelanga kakhulu umuva?
Kambe ukuthi ungathi khona kuyana ngathi i-impeachment leyana yasetshenziswayo lapha leyana mna ngibona kwakuyikulwa, yikulwa kwaphakathi ngathi ikulwa kwemoli yezanu p f ilwela amantshontsho. So kwakungalani lelizwe lesimo selizwe kumbe okunye, kwakulwela nje belwela amantshontsho la.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, besixoxa la ecingweni esedolobheni le-Ohio.
Mukaula, jipuba itendi esi muti masula, ziri benchito boti.
Dinagumana, pa WhatsApp.
Dikatiu.
Dinagumana, pa WhatsApp.
Ngimamunayu.
Dinagumana, pa WhatsApp.
Nibamboa.
Dinagumana, pa WhatsApp.
Nimaiwa.
Dinagumana, pa WhatsApp.
Nizijikuza.
Dinagumana, pa WhatsApp.
Areke anene, chabwela jipine, jitwale jipine, mawa jipita kutipata. Ineni makukoda, nilibe na zonchito, kutisi na kuone, niwe wangazale. Zanga ndizako, ea telomane, tiene mumpamba, nipempe nikupata.
Jinagumana, pa WhatsApp.
Ndikatiyu.
Jinagumana, pa WhatsApp. Dinagumana pa WhatsApp.
Nibamboa.
Dinagumana pa WhatsApp.
Nimaiwa.
Dinagumana pa WhatsApp.
Nizijikuza.
Dinagumana pa WhatsApp.
Olo mundi seke, olo mundi nyoze, kanada kapeza pa group WhatsApp kompaba. Lina sankandeka, nandilola yeka. Kanalika basi, panonika fiansi. Sandilo njeze baby, kusandisia. Mpaga na kale. Zili benchito, tinagumana, pa WhatsApp. Ni antiwa, tinagumana.
Tinapumana pa WhatsApp, ingoma ya machaha. Awe Zambia, o DJ Zimbabwe, labanye bake. Besidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi ke lingakhohlwa ukuthi silalo olunye uhlelo ntambama ngo-7:30. Kumbe asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye khonapha e-Studio 7. Igama nguChris Gande.